So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Ngithatha ithuba lokubonga uJonga Khandemiri ngokusipha indaba ngolimi lwesiShona. Olamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngolwesine mhlaka 30 kuMbimbitho 2023 ngugeyino kumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje.
Nxa ungahlali endaweni yona leyo ungafunwa ngabantu khohlwa ngokumela ibandla leTBC. iTBC itsho abantu, so angeza ke siyayenza opposite. Lokho nxa ufuna ukuba njalo ufuna ukuyimpozwa hamba kuZanupef.
Ivandla eliphikisayo LCCC lithi lizaqhuba uhlelo lokuthi izakhamizi zitsho ukuthi zifuna ukumelwa ngobani kukhetho lokudinga amalunga edalela eParliamente lakumakhansili olwenziwa lonyaka.
Akwethusi ukubona ibizo likalo ophethe ilizwe ongumongameli welizwe uMnangagwa ephuma ibizo lakhe lithinteka kanengi nengi ekwebeweni kwegolide.
Umsakazo we-Al Jazeera namhla wethule ihlandla lesibili lefilimu yawo echaya imisebenzi yonkohlakalo ebikwa isenziwa iziphathamandla zikahulumende ezilobudlelwano lomongameli Emmerson Mnangagwa ekuthengiseni kwegolide. Ngesikhathi isikhulumeli sikaMnangagwa uGeorge Charamba esethusela intatheli izindaba phezu kwalolu daba. Umsekeli kamongameli welemelika unkosikazi Kamala Harris okuhambo lokwethekelela amazwe amathathu awezwekazi le-Africa ufike eDar es Salaam isigodlo seTanzania izolo evela kwele Ghana. Zonke lezi indaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ivandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change CCC selibike ukuba lizaqhuba uhlelo lwalo lokuthi izakhamizi zitsho ukuthi zifuna ukumelwa ngobani kukhetho lokudinga amalunga edalela eParliamente lakumakhansili olwenziwa lonyaka. Lithi lithethe leli nyathelo ngoba lihlele ukungenzi ukhetho labazamela ivandla leli lwama primary elections. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma lentatheli izindaba eHarare namhlanje, umsekeli wesikhulumeli sevandla leli uMnumzana Gift Othalo Siziba wazise ukuba ibandla lakhe lizatshiyela ezandleni zezakhamizi umsebenzi wokukhetha abo abazamela ivandla leli.
Siza kuqakathekisa kuhlelo lwe-consensus candidation process. Abantu abavele ebantwini sikhathele abantu ababuya besithi mina ngivela kubukhokheli. Nxa ungahlali endaweni yona leyo ungafunwa ngabantu khohlwa ngokumela ibandla leTBC. iTBC itsho abantu, so angeza ke siyayenza opposite. Lokho nxa ufuna ukuba njalo ufuna ukuyimpozwa hamba kuZanupef. Ngethemba libonile ukuthi kulabanye abayalwayo.
Umsekeli walo obona ngezokuthetha kubandla leli unkosikazi Ellen Chiriyelinga uthi uhlelo lolu luzaqala ngeviki ezayo.
Imposition iba khona nxa kuyilithi esihlala phansi sifike sithi umuntu nomuntu nalowo kanje. Lapha uhlelo lolu luzayenzwa ngabantu. Abantu yibo abazazi kulamafomu abazafila khona bebhala ukuthi hayi umuntu ongasimela ngulo ngalo lalo. So i-commission izakhangela amafomu nala ibona amabizo akhona.
Amabizo alabo abazakhethwa nguZulu wonke azaphiwa kukomiti ebizwa ngokuthi Independent Selection Panel. Xa kunabantu ababili bazamele bakhulumisane ukuthi nxa kwehlule ugatsha lwe-CCC National Assembly luza kutsho ukuba ngubani ophumeleleyo. Ingcitshi ecubulana ezombusazwe uMnumzana Vikezela Gumbo uthi uvumelana lali ndlela yokukhetha inkokheli ngoba izavela ebantwini.
I-selection process leyo abayikhethileyo abantu be-TBC ngenye indlela la yokukhetha abantu ehlukene la ehlukene lale yama-primary elections njalo yindlela eyayisetshenziswa vele e-Africa yokuthi kuthiwa i-communocratic approach yokuthi i-community yiyo e-produce u-leader. ulida ka produce ngabantu bemnike ka produce phezulu lephi community.
Kodwa isakamusi arare umnumzana Peter Ncube osekela ebandlaleli uthi akavumelani lalindlela yokukhetha abazabamela ukukhetho lwelizwe.
Bona kwami into la isizosebenze ngoba nxa singavotanga singayenza ngokunominate kuphela sokungangena abantu abangasoze bekwanise responsibility yamfona. Whereas singavota thina silokukhetha ukuthi thina sifuna ukumelelwa ngulo ngoba siyakwazi ama-capabilities akhe.
Ibandla le-ZANU-PF lenze ukhetho lwama-primary elections ngempelaviki edluleyo lanxa nje kunokukhonona kwabanye abanqotshiweyo besithi aluqhutshwanga ngemfanelo. Kunje sokumpelelwe idayi le-Politburo laleli bandla ukuthi lethule amagama abaphumeleleyo. Ukuthi ibandla le-MDCT elikhokelwa ngumnumzana Douglas Monzola lithi lizaqala uhlelo lwama-primary elections ekupheleni kwayo nale nyanga. Mele isitu 7 nisi Harare, mndodolozi Ndlovu.
Umsakazo we-Al Jazeera namhla wethule ihlandla lesibili lefilimu yawo echaya imisebenzi yenkohlakalo ebikwa isenziwa iziphathamandla zikahulumende ezilobudlelwano lomongameli Emmerson Mnangagwa ekuthengiseni kwegolide. Kuhlandla leli elilesihloko esithi Gold Mafia, Smoke and Mirrors, umnumzana Ricky Dulan yena osebenza lesikhonzi sikaMnangagwa, umnumzana Hubert Angel, utshela intatheli izindaba ze-Al Jazeera ukuthi uyenelisa ukuzincedisa ukungenisa imali efika kuzigidi lezigidi eZimbabwe etholwe ngendlela ezingekho emthethweni i-money laundering, ziyeyisebenzisa ukuthenga igolide zibe sezisiya lithengisa eDubai. Kuli filimu uDulan uyatsho njengo-Angel kuli filimu yakuqala ukuthi kuyo yonke inkohlakalo le uMnangagwa uyabe esazi konke okwenzakalayo, ngokunjalo akulalutho olubi olungenzeka kubo. Kulesiphathamandla njalo sogatsha lwe-Civil Aviation Authority of Zimbabwe esisebenzela e-Robert Mugabe International Airport esiphuma sichasisa ukuthi bancedisa njani izigilamkhuba ukukhupha igolide eZimbabwe ngendizamtshina ngaphandle komthetho. Iziphathamandla zogatsha lukahulumende olubona ngokuthengiswa kwegolide olwe-Fidelity Printers and Refiners lazo ziyathinteka kulolu daba. Ihlandla lanamhla liza ngesikhathi isikhulumeli sikaMnangagwa umnumzana George Charamba ethule amazwi ekwethusela intatheli izindaba izolo esithi zizabotshwa zingaqhubeka zikhuluma ngalolu daba, njalo zikhuluma ukuthi uMnangagwa uyathinteka kulolu daba. Sixoxe lohlaziya ezombusazwe umnumzana Mbuso Fuzwayo, yena okhokhela inhlanganiso ye-Ibhechu likaZulu.
Akwethusi ukubona ibizo likalo ophethe ilizwe ongumongameli welizwe uMnangagwa ephuma ibizo lakhe lithinteka kanengi-nengi ekwebeweni kwegolide. Okwethusayo kathesi yikuthi into leyi ayiqali. Abasakhumbula uDixon Matthews owayephethe iMashonaland Central ngo-2017 wakwakuthinta okubana ubaba lo uyathinteka kunkohlakalo. Okulusizi ukuthi umuyi uSibusiso Moyo uLieutenant General sowadlula, ngoba ke kudingakala ukuthi sichasisele ukuthi kanti njengoba esithi babopha abagqagcele lo odephethe ilizwe umuyi uMgabe ebuseleni, kodwa nanka amasela ayiwo akhanya ale minyaka etshontsha ukuthi kanti bathini ngawo, ngoba wayengakwenzi yedwa, wayekwenze elabaningi abakubutho. Yikho ibutho leZimbabwe likulwelayo yini, yikho elikudefendayo against amaZimbabweans ukuthi kube labanye abantu abatshontshela nje ilizwe kungabi indaba zalolu. Kumbe ukuthi inkohlakalo nje semakhandaba ukuthi bacabanga ukuthi ilizwe leli yi-private company yabo, ayisilo labantu. Kulusizi ngoba abaningi basale empini belwela leli lizwe ukubana wonke umuntu ebe lempilo kahle, kodwa kathesi sokungabalutshwane abazikholisela umnotho welizwe. Ngoba ungazibuza ukuthi kathesi kuphuma kwegolide, ungazibuza ukuthi i-diamond laya ngaphi, i-platinum kwenzakalani, ngoba ilizwe leZimbabwe ngendlela elilenotho ngayo ngezembiwayo kakufuzanga ukuthi ngabe lobuyanga ngabe abantu beZimbabwe bangabayanga ngendlela abayiyo yona. Kodwa ngenxa yokuthi silabantu abakhohlakeleyo abacabanga ukuthi ilizwe i-private farm yabo, bazithathela benze santando, ubususiba labanye abangaphilanga emakhanda obathola begqoka izikipa zalabo ababadubekisayo abazimisela ukubulala, bebulala on behalf of abantu ababadubekisayo ukuthi kathi kuyini okusilelayo emakhanda abo.
Isikhulumeli sikaMnangagwa umnumzana George Charamba uphume esethusela intathelizindaba izolo esithi zizabotshwa zingavele zibhale ngalolu daba. Yena uMnangagwa abanye bathi kumele aphume egcekeni atsho ukuthi liqiniso yini okukhulunywa ngaye kuli filimu. Singabona yini ephuma uMnangagwa kumbe uhulumende akhona amanyathelo esingabona ewathatha ikakhulu ngemva kokwethulwa kwefilimu yanamuhla.
Kuyadanisa kakhulu okuthiwe nguGeorge Charamba ngoba uGeorge Charamba alobana ongumuntu ocabanga kuhle ocabanga njengomuntu okhulumela umuntu ophethe ilizwe alobana baphendula imibuzo yona leyi njalo ilizwe lelo kudanisayo ukuthi silama departments ayi-2 alisana lobukhohlakali kasikezwe ukuthi bathini ngakho kodwa badla imali zelizwe kuyikuthi umlando wabo ukuthi belwisane lobukhohlakali.
Umnumzana Mbuso ofuzwayo ohlaziya ezombusazwe njalo ukhokhela inhlanganiso ye-IBHU likaZulu. Imizamo yokukhulumisana leziphathamandla zikahulumende ezigoqela umphathintambo obona ngokwethulwa kwembiko, unkosikazi Monica Mtswangwa, kanye lomnumzana Nick Mangwana yehlule ngoba bonke bebengadobhi incingo zabo. UCharamba yena uphendule umbuzo esimthumele wona ngokweyisa okukhulu. Umsekeli kaMongameli weleMelika unkosikazi Kamala Harris ophelekezelwa ngumkakhe umnumzana Doug Emhoff kuhambo lwakhe esethekelela amazwe amathathu ezwekazi le-Africa ufike eDar es Salaam izolo evela kwele Ghana. EleMelika livika ukubana lizama ukuqinisa ubudlelwano lamazwe ezwekazi lincintisana leRussia kanye leChina lawo azama ngamandla ukusebenzelana lamazwe ezwekazi. Namhla uHarris loMongameli unkosikazi Samia Suluhu Hassan oweTanzania baqhube umhlangano lapho okubikwa bexoxisane ngokuthiyeneyo okugoqela ukuthengiselana phakathi kwamazwe abo, ukuhlonipha intando yenengi kanye lamalungelo oluntu. UHarris ubuye wancoma unkosikazi Hassan ngathe yibungcono besiphatho sikaZulu lamabandla aphikisayo ayincindezelwa esalelwa ukuqhuba imihlangano yamarali ngowaye ngumongameli wakulelo umuyi uJohn Magufuli owayebusa ngesandla esilukhuni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umnumzana Mqondobanzi Magonya ololwazi olujulileyo ngokwenzakala ezwekazi le-Afrika.
Into yokuqala okumele siyikhangelisise ukuthi kukhanya i-America ibhizi kulezi nsuku emazweni onala awe-Afrika ikakhulu amazwe alomnotho kakhulu ngoba kusobala ukuthi amazwe la asebaleka ezandleni zayo i-America. I-America yona ebibaphethe okweminyaka leminyaka edluleyo ngathi kusukela bathola uzibuse. Indaba ye-BRICS yiyo esihluphe i-America kakhulu ngoba uzakhumbula ukuthi kungensuku ngabe zedluleyo besifunda lapha nge-Tanzania ukuthi la isile imicabango emibili ngokuqhubeka isebenzisa i-US dollar. I-America uyibona nje iphumile isabalele umhlaba wonke bazama nje ukuthi belondoloze ubudlelwana abekade benabo lamazwe awe-Africa lamanye nje amazwe jikelele nje Middle East you know. So yikho nje ubona u-Vice President uKamala Harris wenu ebhizi egijima i-Africa yonke.
Kuyini okungahlupha nxa kuyukuthi abantu bengachiya ukusebenzisa leyo US dollar? Uphambanisa njani eleMelika?
Angithi uyakwazi ukuthi ubuyanga kumbe ukuswela kesibhekane lakho njengomhlaba jikelele kufana lomkhuhlane, kungumkhuhlane khona ngwakho. So umkhuhlane wokuswela ubangwa ngamazwe onala awentshonalanga agoqela i-America, o-France, o-Britain, ingathi nje singabala zona ezo zonto onala amagamazwe omathathu i-USA, i-France ne-UK yiwo amazwe adala umkhuhlane wobuyanga, umkhuhlane wokuswela. Njalo nxa siqhubeka siswela abantu abaningi beqhubeka bengatholi bona kubasebenzela ngcono.
Manje uHarris lapha uthi yena ufuna ukuxoxisana lo mongameli osabamba isikhundla kwamanje unkosikazi Hassan phezu kwamalungelo oluntu kulelo lizwe athi asengcono.
Iproblem ekhona ukuthi i-America akuqondanga ukuthi yona ekubona kuqondile, ekubona kuyilungele, ekubone kufanele kufanele ukuthi kulungele amazwe wonke ejikelele. Kumele ivume ukuthi kule zinto ezilungele iTanzania ezingalungelani iAmerica. Njengoba nje iTanzania la ivume ukuthi kule zinto ezilungele iAmerica ezingalungelani iTanzania. So ziningi izinto ezenzakalayo. Angisho ubona kathi sivele eGhana. IGhana siyakwazi besifunda ngayo akusuku ngako ukuthi ngelinye lamazwe eAfrika ambalwa asekuqale ukuthi bona amadoda umuntu oyindoda engathatha umuntu oyindoda amenze umfazi. So izinto zonezo ebezingalungelanga iGhana kaJerry Rawlings, izinto zonezo ezilungele iAmerica ezingalungelanga amanye amazwe jikelele. So kunezinto ezilungele iAmerica, kunezinto ezingalungelanga iAmerica, kunezinto ezilungele iTanzania ezingalungelanga iAmerica. So iAmerica kumele kuhloniphe khonokho. Kodwa indikimba yendaba Magumede ilapha. Uzakhumbula ukuthi iTanzania isivumelane neIndia ukuthi abasena kusebenzisa iUS dollar nxa bethengiselana impahla kumbe bethengiselana ama-services. Sebezasebenzisa i-currency yawo omabili amazwe. So yikho lapho kunesiqokoqela sendaba khona. Lokhu kwamalungelo oluntu okwasuka kwathini siyakuzwa nje angithi izinto abazisebenzisa ukubhada abantu ngodaka.
Umnumzana Mqondo Banzi Magonya ingcwethi yezokwenzakala ezwekazi le-Africa sixoxe laye eseBhilitane. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, elemelika lithi lizanika imali efika phose izigidi ezingamakhulu ayisikhombisa $690 million eyokuphathisa inhlelo zentando yeningi emhlabeni jikelele. Umongameli Joseph Biden ukhiphe lumbiko emhlanganweni we-Summit for Democracy e-Washington DC izolo. UBiden uthe ukuhlonipha intando yeningi kukhanya kuqhubekela phambili kusiba ngcono emhlabeni jikelele. Ibandla le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora selilungiselela ukhetho lwama-primary elections okuzakhethwa abazalimela kukhetho olukhulu oluzakwenziwa lonyaka eZimbabwe olwamakhansila lamalunga edale lephalamende. Amalunga ezanu-PF aphakathi kokukhetha abazamela ibandla leli kukhetho olufanayo. Ele-Citizens Coalition for Change elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lalo selilungiselela ukukhetha abantu ezigabeni ezitshiyeneyo. Kubandla le-CCC abafisa ukuncintisa kukhetho oluzayo bazakhethwa nguZulu hathi amalunga ebandla leli kuphela. Kuyaxokozela kumabandla wonke okulabantu abaningi abafisa ukuncintisa kukhetho oluzayo. Ukuze sihlaziye udaba lolu, uGibbs Dube uxoxe lomnumzana Witness Dube obona ngokwethulwa kwembiko kubandla le-MDCT lomnumzana Effort Ncube olwela ilungelo likaZulu.
Ngaso kusenzwa ama-primary elections ethu kubuya i-National Elections Directorate eyabibuye esingathi le-staff abasebenzi bayo abayibo abayabe sebebuye lama-ballot abayabe sebebuye lalokho okuzasetshenziswa ama-box akhona ngomva kokuthi abantu sebehambisile ama-CV abo ba-applya kwabonakala ukuthi abavunyelwa i-constitution yibaphi abangavunyelwa i-constitution ukuthi bamele ibandla ibaphi kube sokusiba-ke lokhetho kodwa sekuyabe kukhethwa abantu kuyabe kuvota abantu abakuma-structures kuphela ikakhulu kuyawengatsha zaphansi lalabo ababe bekuma-haya organs kodwa abahlala kulezo ndawo bavunyelwa ukuthi bavote asivotisi umuntu ongasuye webandla lethu.
Ye baba evinjela kuncube i-MDCT uyezwa lapho uthini.
Ye indlela zokukhetha abantu emhlabeni zihlukahlukene kayikho eyodwa okumele ilandelwe. Njengalokhu nje ukhetho emhlabeni luhlukahlukene, okunye yi-first past the post, okunye yi-majority, okunye kubuye kube i-proportional representation layo ehlukahlukanayo njalo kusiya ngelizwe nelizwe. Ngakho-ke kuqondile ukuthi babuye le yabo indlela yokubona yokubamba ukhetho, kodwa okudingakalayo ukuthi kube le mthetho ecacileyo, kube lezinto ezizavikela lelo voti, ezizavikela labo bantu, ezizakwenza ukuthi kungabi lama-candidates amaningi, ngokuba nxa kungazange kwacaca kahle kuyagcina kuphuma ama-candidates amaningi agcine sephikisana wona wodwa ibandla lisehlukana phakathi. Into edingakalayo yimthetho ecacileyo eyaziwa nguye wonke umuntu esithi ngama-rules and regulations, lelo sivumelwano ukuthi kube le-consensus ebandleni lelo eliyabe lisenza ama primary elections ukuthi le ndlela yiyo siyamukelayo sonke siyayamukela sonke siyayithanda indlela yakhona. Nxa sebevumelene lokho kwaba le mithetho evikela ama risks angaba khona, sekulula ke ukuthi kwenziwe lokho ngendlela yakhona.
Baba Dube, khonapho sibili ukuthi ungagcina kulabantu abaningi abathi lami phela bengikhona lapha sebemfobekeceleni likuvimba njani khona?
Isihlalo esilayo ukuthi sesifundile udaba lwama primary elections lolu kwe-MDC siluqalise ngabo 2000 kukhetho luka 2008 2014 2018 elections 2013 elections 2018 elections. Sekutshintshwa tshintshiwe njengoba esitsho ubaba, kuke kwayenziwa i-confirmation ukuthi abantu bangakukonfirma nge-2/3. Nxa kade uphakathi uyabuyela, akusela primary election. Kwabonakala futhi indlela zonke zobutsotsi ezenziwa ngabantu. So esesikunanzelela khathesi ukuthi kumele ukuthi kube lama referee amaningi, akuhambi nje abantu babe babili babe bathathu. Bona labo aba applyileyo bavunyelwa, kumele bavunyelwe ukuthi babe lama polling agents abo. Kube sokusiba labave abangavela ngaphandle ezinhlanganiso ezisekela njengoba thina sinje savela ku ZCTU, bayabuya labo bazokhangela. Xa kuyukuthi kulama students lawo abuye azokhangela, kuchasiswe njengoba besitsho imithetho yonke okumele ilandelwe, enjengokuthi umuntu ovotayo ngumuntu okuyabe kusazakala ukuthi lilunga lebandla, uyachekwa amaphepha ebandla kumele abe khona, ukhetho lungakabi khona, kuvunyelwane konke ukuthi amaphepha azasetshenziswa, esingathi i-voters roll kumbe i-voting college ezasetshenziswa yile, wonke umuntu abe yazi kwezele ukuthi kungaso kuvotwa, kungabi lothi lowo bengamelanga vote, ngoba ikhoqala khona ukuqhilana ukuthi abanye bathi lowo bekumele vote lowo bengamelanga vote. Lingavele livumelane nge-voting college. Okuningi lokhuyana okokuthi ama-ballots ahamba njani kuyabe ku-clean, ngoba ama-numbers awaqambi manga. Nxa kuvota abantu abangu-100 kumele kuphume impumelo elizathi lingahlanganisa ikhombe ukuthi kuvota abantu abangu-100.
Yes, siyakuzwa Mhlubi, siyakuzwa kakhulu. Baba Ncube, ngena khona.
Ngangabe imithetho ime yacaca esithi ama rules and regulations, ngobuye njalo kucace i-voters roll, njengoba labantu nje elizweni leZimbabwe befuna i-voters roll icace. Ngayona ingacacanga i-voters roll uzabamba ukhetho, kuba lula ukuthi kube lokudlelezela. Ngakho ke ifanele icace, abantu bavumelane ukuthi bonke abantu abalapha nxa kuwukuthi ngokwe-constitution yalo ibandla ithi yona ama-members iwafanele abekhona, kuvunyelwe ukuthi abe khona ku-voters roll or ku-electoral college. Njengoba esitsho kuyabe kufanele ukuthi kube ngabantu abantu abasukiseka ngabo ukuthi hayi sonke siyavuma ukuthi laba bantu bafanele bavote, wonke umuntu njalo wazisiwe ukuthi kulokhetho ngendlela ethile, kulobufakazi bokuthi batsheliwe abantu baphendula njalo ukuthi bazwile ukuthi kulokhetho lolo kumbe kulomhlangano lowo, ukwenzela ukuthi kungabi khona abanye abathi hayi mina ngisuke ngasala eceleni linjile lisenzela ukuthi ngingavoti ngoba lisazi ukuthi lo elimfunayo mina kangimfuni ngilo wami engimfunayo. Ngakho ke zona lezo zinto zicacile, bese ngifithi laba abayibo abakhangele ukhetho esithi electoral board, whether nge-civil society organization like ZCTU or ama-students or whoever, abantu basuthiseke ngokuthi zivele ngendlela efanayo enkonjileyo futhi yikho phela abantu babekhuluma ngezekho ukuthi kayibe ngezimele engathathi uhlangothi.
Lapho lizwe umnumzana Effort Ncube olwela ilungelo likaZulu, lo mnumzana Witness Dube obona ngokwethulwa kwembiko kubandla le-MDCT, bexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7. Inhlanganiso yamagqwetha ezamalungelo oluntu kwele South Africa, Lawyers for Human Rights, le-Scalabrini Center of Cape Town, sebesungule uhlelo lokumela zonke iziphepheli labadinga ukuphephela kwele South Africa abazithola sebebotshwe ngamapholisa ngezizathu eziphathelane lamaphepha abo okuba eSouth Africa. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ukwethulwa kwalolu hlelo kuza nesikhathi amapholisa kwele South Africa esefuqa ngamandla ukungena endaweni eziningi nokumisa abantu endleleni kudingwa izigebenga kodwa ugcine sekubotshwa laba kwamanye amazwe abaningi abangalamaphepha okuba kwele South Africa. Igqweda lenhlanganiso yamagqweda ezamalungelo oluntu kwele South Africa, unkosikazi Eldona Mwava, utshele ixuku lenhlanganiso zomphakathi eJohannesburg ukuthi okufanele kwenziwe iziphepheli ezizithola sezibotshiwe kumbe kuvalelwa yikutshaya ucingo kunombolo ethi 080 007 9614 kumbe ukuthumela umlayezo weWhatsApp kunombolo ethi 081 716 8791 ukuze bathole igqwetha elizabamela.
Siphathisa iziphepheli nabadinga ukuphephela abaqala ukuzofaka izicelo abalama permit asephelelwe yisikhathi labafuna ukuphikisa ukulahlwa kwezicelo zabo.
Leli nyathelo selimukelwe ngezandla zombili zinhlanganiso eziningi kwele South Africa. Umgcinhlalo webandla le Citizens Coalition for Change kwele South Africa, uMnumzana Trusty Ndlovu, uthi zikhona izalwane zeZimbabwe ezibhekane nohlupho lokuvuselela incwadi zazo zokudinga ukuphephela kwele South Africa. Uthi laba bantu uthola besesaba ukuya emafisini ogada lendaba zasekhaya ngoba abanye bebatshela ukuthi akulaphi eZimbabwe. Uthi njalo ukuhlukunyezwa kwabantu okwenzakala eZimbabwe kathesi ngesikhathi lizwe lilungiselela ukukhetho kulakho kubangela ukubaleka kwabaningi elizweni abangazithola sebesizakala kakhulu ngohlelo lolu lwamagqwetha alwela isiphepheli.
Abantu bakithi basazithola basesimeni ezinzima kakhulu, kanti ke kumele aba-applyelayo ama-asylum banikezwe ithuba lokuthi bayenze leyo process until ekugcineni.
Omunye wenkokheli zenhlanganiso ye-African Diaspora Forum odabuka i-DRC, uMnumzana CAG Lwamba Lwahimba, uthi linyathelo elihle leli ngoba abaningi abafuna ukuphephela baqeda amalanga lamaviki abanye iminyaka besiyafola emizileni emide, abanye belala khona kodwa bengalitholi usizo. Izimiso zenhlanganiso ezizo zomhlaba eze-United Nations Convention azivumeli ukubotshwa lokubuyiselwa emuva kwesiphepheli emazweni ezibaleke kuwo ngenxa yokuthi lokhu kufaka impilo zabo engozini. Ugatsha lwendaba zasekhaya sekukanengi lusethesa iningi labantu abadinga ukuphepheli umlando wokusebenzisa lolu hlelo ukuzitholela amaphepha okuhlala kwele South Africa, hathi ngoba impilo zabo zisengozini emazweni abo. Lolu gatsha luke lwazama ukufaka umthetho oza kwenza kube lula ukubopha iziphepheli esezihluleka ukuvuselela amaphemithi azo owenyanga egcweleyo, kodwa lo mthetho wamiswa umthethwandaba ngoba inhlanganiso zomphakathi seziwuphikisile. Melesilo 7 eJohannesburg kwele South Africa, inguthuso Khumalo.
Go Live Talk namhla kuhlelo asihluzeni bomama. Sihlaziya ukwethulwa kwehlandla lesibili lefilimu ye-documentary echaya imisebenzi yenkohlakalo kumsakazo we-Al Jazeera. Singakehlukani zihlobo, othi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ivandla eliphikisayo ele-CCC lithi lizaqhuba uhlelo lokuthi izakhamizi zitsho ukuthi zifuna ukumelwa ngobani kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende lakumakhansili olwenziwa lonyaka. Umsakazo we-Al Jazeera namhla wethule ihlandla lesibili lefilimu yawo echaya imisebenzi yenkohlakalo ebikwa isenziwa iziphathamandla zikahulumende ezilobudlelwano lomongameli Emmerson Mnangagwa ekuthengisweni kwegolide. Umsekeli kamongameli wele Melika unkosikazi Kamala Harris okuhambo lokwethekelela amazwe amathathu awezwekazi le-Africa ufike eDar es Salaam isigodle seleTanzania izolo evela kwele Ghana. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Sesilugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimi owenu Gaino Gumede Saidi. Ngisithi asidibaneni njalo ngo-half past six ekuseni. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.